sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lama-by-elections olwedluleyo ukhomba ukuthi abantu sebekhathele ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo.
Khathesi angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngani, bayasebenzisa iRand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa iUS dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi. That's not a country.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesivuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoyi alale eziko.
Ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kuliwani veleka sikwazi usukuphambaniseke nje lekhanda nga ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sikile, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ngakazibe khona.
Iintatheli zindaba zeNewsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa eChitungwiza namuhla lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo le-ZANU-PF, kungakho bazayibhuqa kukhetho lomnyaka ozayo. UMnumzana Chamisa ukhulumela amazwi eGwanda namuhla emhlanganweni wokuthakazelela ukunqoba kowayengumeya weGwanda, uMnumzana Justin Majale, kukhetho olwedluleyo olwama-by-elections. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma esenkundleni ephelandaba lamhlanje emini, uMnumzana Chamisa uthela nxa ibandla lakhe lisanda kubunjwa, indlela eliqhube ngayo ukhetho iyathembisa ukuthi iyeza inkululeko kwele Zimbabwe ngomnyaka ozayo.
But hayi, uMnangagwa uyasaba na.
UMnangagwa sayiqhuqhuza inzwisa yona leyo.
That next year, come Roma Kanjan, come what? Asfuni Dot, we are going to win in this country. Do you think it's a normal country when we have all these resources but we have nothing to show for it? Umbakweni, ufile, nothing is there. No love, no roads, no infrastructure, no education, no money, nothing to show that we have liberated our country.
Wethese uhulumende umlando wokubhidliza umnotho kuleli esithi ibandla lakhe lingangena embusweni lizaqeda indubo ezibhekanelo Zulu.
Aliyakula kathesa angazi ukuthi abantu bayasebenzisa imali ivela ngani, bayasebenzisa iRand, abanye bayasebenzisa ipula, abanye bayasebenzisa iUS dollar, abanye bayasebenzisa imbuzi, abanye bayasebenzisa inkukhu. So when you go into a shop, the shop five different prices. Inkukhu price, imbuzi price, US dollar price, RTGS price, invocation price, rand price, pula price. That's not a country.
Ukansila kaWard 7, uMnumzana Justin Majalo osanda ukukhethwa, uthe uzaqhubekela phambili eyisithunywa sezakhamizi eGwanda.
Nxa abantu bengethesa umlandu lowo, lami ngilo mlandu ukuthi ngihloniphe ivoti yabo, ngilo mlandu ukuthi ngihloniphe konke esikubophileyo, ngifeze konke esikukhulumilelwa abantu bakaWard 7.
UMnumzana Washman Ncube ongumsekeli kamkhokheli we-CCC uthi ibandla le-ZANU-PF lizamile ukubhidliza ibandla labo kodwa lehluleka.
Ijaha leli likhaliphile, labona phambili le okungabona amanye amahlo. Ababulali labanamasela lawana, abantshontsha bantshontsha izimali baze bantshontshe lamabizo amanye amaphati. Wabona ukuthi hayi, salanini lamabizo lawo elwatsho abashantshileyo kodwa abantu bezimbabwe alingeke labantshontsha balami njengochamisa
unkosikazi Thokozani Khuphe oke wahlamukela umnumzana Chamisa ngomunye walabo abakade bekhona emhlanganweni weGwanda uthe ngakho ngcono ngaba ngumongameli welizwe ngaphandle kukamnumzana Chamisa
upresident uChamisa nguye kuphela ozalinika imisebenzi nguye kuphela ozalinika ukudla ezindlini zenu nguye kuphela ozalinika impilo enhle come 2023 upresident uChamisa kumele khambe state house asinike inguquko angena ujaha
umnumzana Godfrey Masuku ongumfo wabo eqhawe lesizwe umnumzana Lucas Masuku uthi ubekubandla lezana uPF kodwa selifulathele ngoba kungekho elikwenzayo
uyabonga kwanto omuhle sengingani kwanto omuhle from Zanu PF fana ngangene iguquko ibe khona abatana bayesikolo abajakha emsebenzini Chamisa waye
umnumzana Chamisa ukhuthaze uZulu ukuthi ayibhalisela ukuvota ngobuningi aphinde ayevota mhlawelanga ukuze ibandla lezanu PF lingathola amathuba okuqilibezela ukhetho ibandla lezanu PF lona lihlezi lisithi lenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe ekhuluma emhlanganweni wabatsha bebandla lezanu PF osanda kugutshwa Harare umkhekheli walo umnumzana Emerson Mangagwa uthe usola abasebenzi lezitha zeZimbabwe ukuthi bakhuphule intengo yempahla elizweni nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
intatheli izindaba ze-Newsday ezibalisa uBlessed Mhlanga loChengeto Chile zibotshiwe ngamapholisa namhla eChitungwiza lapho obekuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections igqwetha elibamelayo umnumzana Thapiwa Mucheneripi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba basenkambeni yamapholisa eSt Mary's kodwa akukacaci ukuthi betheswa cala bani. Amapholisa aphinde axwayisa ummeli wezengeza West edalela ePhalamende umnumzana Job Sikhala owebandla le-CCC ukuthi engalokothi afike ezitishini zokuvotela eChitungwiza lapho bekuqhutshwa lolu khetho namhla. Ukhetho lolu luqhutshwe njalo eKariba leMutare. Abasakhulayo abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo ukuthi bebhalisele ukuvota ukwenzela ukuthi bakhethe abakhokheli abalohlonzi kukhetho oluzayo abazathuthukisa umnotho welizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF besanda ukutshayela umkhokheli webandla labo umongameli Emerson Mnangagwa ihlombe ngokubusa kwakhe kanye lokukhuthaza intsha elizweni ukuthi imvotele. Kodwa umkhokheli wogatsha lwabatsha wobulawayo kubandla le-CCC umnumzana Tinashe Kambarami uthi umnotho welizwe uyabhidlika njalo kudingakala ubukhokheli obungelankohlakalo.
Kulento ezingcono okumele sibe sizi-addressa njengelizwe indaba ye-transport ngengakutshela ukuthi yizo ezinye zezinto esikhangelela ukuthi abantu bebe impilo kahle. Ama-school fees abantu bahambe ezikolo, imbadalo ezibhadalwa abantwana besikolo, abazali bayehluleka u-afford ama-school fees. Yizo ezinye zezinto eziqakathekileyo ezokuthi abontanga bezanu PF nxa babezama ukuthi bekhulumisane lomongameli wabo uEmmanuel Mnangagwa, yizo ezinye zezinto abekumele beke behamba besiyambonisa ukuthi president sokulo hlupho lolu lalolu singakulungisisa njani. Kodwa akukho okunye abakwaziyo, abakwaziyo ngokudlakela, abakwaziyo ngokuthi i-CCC siyenze lokhu bona kodwa bayeyibo abasemahofisini labangena ngenkani bakhona kodwa akula nto abayenzileyo kuze kufike lesi sikhathi sisiyafika kwamanye ama-elections. Ama-situations abantu asesiba worse, akula ntuthuko esingayikhangelela kuzanu PF ngoba iminyaka engu-5 yonke bebelayo besenza umathanda betshontsha izimali abantu bedubeka.
Nina njengabatsha bebandla le-CCC libone ngani kuyini okungaqeda uhlupho oluselizweni kwezomnotho la kwezombusazo?
Thina njengabatsha abaku-TCCC kulula kakhulu ama-policies wethu esiwafakileyo la ku-manifesto zethu nje I think like labona liyananzelela umongameli wethu sisenza ama-rallies before sisiya kukhetho olama-by-elections mhla ka 26 March u-president ubehamba nje ekufaka okusegcekeni ukuthi thina nxa singena kuhulumende into zokuqala kumele sizilungisise abantu bethole imisebenzi ama-party deployees esiyabe sibahambisile ukuthi bekhokhela abantu kumaparlamenti lama-councillors kumele bephenduke ebantwini ngoba bakhokhela abantu abantu bebekwazi ukuthi ikuyini okwenziwa ngu-councillor ikuyini okwenziwa ngu-MP ukuthi kube lentuthuko eZimbabwe kumele kukhitshwe amasela wonke atshontshayo atshontshe izimali yisituation yokuthi ama-problems isilawo njengabantwana beZimbabwe abangelwa yi-corruption eyokuthi izimali azihanjiswa kuhle izimali ziyatshontshwa zisetshenziswa ngama-individuals bebenefitha behambisa abantwana bezikolo kwamanye amazwe thina abantwana bethu babelapha eZimbabwe beduveka singelayo le mali ekwanayo ukuthi sibahambise ezikolo ungahamba kathesi ezibhedlela akula mithi imigwaqo ifile akula manzi amagetsi ayahamba i-transport ngeke ngakhuluma ngayo abantu bayagada amabhasi beze bemelele kuze kuyefika ebusuku becine bebanjwe inkunzi abantu liyabona ukuthi lama-accidents abamaningi konke lokhu asizo zinto esingazikhangelela ebantwini akade bebusa sebele 40 years besembusweni belokhu bebuya bebuyele ebantwini besithi besicela lisivote lesizalenzela lokhu abantu beZimbabwe badiniwe abantu beZimbabwe sebekhathele bayakwazi ukuziphatha kahle liyananzelela ukuthi especially kobulawayo lapha ngingakade lilandela i-voter registration siregister kakhulu abaningi ama-youth abayibo abakwaziyo ukuthi ikusasa labo bafunani ikusasa labo liyangaphi sebekhathele abantwana ngokukhokhelwa ngabadala abadala laba sekumele beyihlale emaplazini begcime iy'nkomo zabo khona ngale engingakukhuthaza even labontanga ikuthi ngo-2023 umuntu wonke kasukume esiyavota liyananzelela even laseGoli umfowethu Elvis Nyathi wabulawa eGoli ngale babulawa everyday eGoli ngale abantu abasafunakali and iningi lethu lihambile lihlale eGoli khona ngale so into eqakathekileyo ispecialist siya ku-2023 ukuthi asisukume nini ngobuningi bethu sonke njengama-youth badala bonke liyakwazi ukuthi impilo inzima eZimbabwe siyevota
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umkhokheli wogatsha lwabatsha kobulawayo kubandla le-CCC esixoxelayo ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlelwa mshweshwe.
Lamlela nampa wafuwe mbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwentengo yokudla ezitolo kuhlangene lesifuno esiphansi sokudale ukuthi uMangoye alale eziko. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu oxoxela umsakazo we-Studio 7 uthi impahla ezibalisa impuphu, amafutha okuphekisa kanye lethukela kazibambeke ezitolo osekuthe iningi lezakhamizi lihlaselwe yindlala. Isaka lempuphu i-50 kg ebelibiza amadola emelika alitshumi lasiyagalombili $18 kumaviki amabili edlulileyo selibiza amadola angamatshumi amathathu $30 ezitolo eziningi zemaphandleni osekuthe iningi labantu lingasenelisi ukulithenga. Unkosikazi Saziso Khumalo evokole insiza uthi intengo yempahla esikhuphuka mihla ngemihla okukhomba ukuwa kwamandla emali yakuleli.
Ukukhwela kwezinto kuyasethusa kakhulu khona lokho kuyimali esiyabe silapho sibonile intengo yezinto ukuthi inganani sithi siyafika sifice sokutshintshile kuyasethusa kakhulu ngoba izinto zikhwela ngeviki ngeviki le mali yakhona singelayo. Emuva lesasikwazi ukuthi izinto zikhwela enxa ngemva kwenyanga ezimbili khathesi obuzima bakhona yikho lokhu ukuthi zikhwela kokuphela zikhwela nsuku zonke.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esihlikwe ematshetsheni eKwana North uthi isimo abakuso sibi kakhulu.
Intengo yempahla iyakhwela ukusa lokusa kwamalanga ikakhulu okubalisela amafutha okupheka kanye lempuphu kanti kho kumele siphile ngakho okusuka kube nzima ukuthi kanti siqalisela ngaphi sisiya ngaphi ngoba le masimini asange sathola lutho ukuthi lumnyaka uzaphela kutheni kudliwani vele kasikwazi usukuphambaniseke nje lekhanda nxa ungazama ukufaka engqondweni kakhulu. Ongawuthi abantu bazabulawa yindlala sibili, bazabulawa yindlala ngoba le social welfare kade ngathi yasiza siza abanye silesikhathi ngakazibe khona.
Unkosikazi Matilda Dube la oyisakhamuzi sakogodlwayo uthi abantu bayaludinga uncedo lokudla.
Impilo yabantu imbi ngoba impubhiyo into edliwa ngabantu daily. So ayikho into yakhona echipileyo eqondana lekhitshi. Abantu baphile kanzima emasimini vele akuzange kube lalutho ngitsho ngamahlanga aziphephukelayo. Lapho siyacela sibili, siyacela ukuthi uhulumende ngawe uyangenela ngoba kungaba lezidumbu ezigabeni.
Umqondisi wenhlanganiso lelamalungelo abesifazana lamantombazana unkosikazi Sethekele Jabangu uthi ezinye izakhamizi seziqalile ukuthengisa izifuyo ukuze sithenge okokudla.
Njengabantu basemaphandleni sinodubo kakhulu njengoba emasimini wethu kungaphumanga kahle. Sibhekane nodubo olukhulu kakhulu. Sizithola sesithengisa izifuyo zethu ukuze sikwazi ukuthi sithole imali. Nakhona sesisabela ukuthi ngoba emasimini singaphumanga kahle. Kusokungenzeka futhi lokho kweminyaka le edluleyo esafelwa khona izifuyo kuphinde kusiphinde. So sesize sibona kungcono ukuthi ukwazi ukuthengisa izifuyo zakho, ukwazi uhamba uyothenga ukudla lize ekhaya lizokudla labantwana.
Umphathi Ntambo wezokulima njalo ebona ngezentuthuko emaphandleni uMnumzana Anxious Masuka ubikele idalela e-cabinet kule viki ukuthi isivuno salonyaka siza kwehla ngesilinganiso samathuma amane lantathu ekhulwini i-43% ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenja lohulumende useyazisa abalimi ukuthi bahambise isivuno sabo kusiphala selizwe ese-Grain Marketing Board i-GMB phakathi kwamaviki amabili ngemva kokuvuna. Kombiko wethu lwe-GMB ekupheleni kwenyanga edlulileyo abalimi bomumba indumba kanye lengqoloyi kuzamele bahambise sonke isivuno sabo e-GMB kuthi labo abazafuna ukusala lokokudla bephiwe imvumo yisiphala sesizwe. Inhlanganiso ezisiza uzulu ngokudla ezigoqela iWorld Food Program zithi abantu abafika phose ezigidi ezinhlanu 5 million bazafuna uncedo lokudla kulandela unganikuhle kwezulu okudale isivuno esiphansi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zeUkraine sezixwayise abahlali bakulelo lizwe ukuthi impi ephakathi walo leRussia ilakho ukukhuphuka ifike ezingeni elibi kuyona le impela viki. Kulungiselelwa ilanga le-Victory Day ele-Russia ngomvulo elinanza iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa iSoviet yanqoba ele-Nazi Germany. Ngobhubhe abantu abangamachumi amabili lambili okugoqela umntwana kulandela ukudubuka okubangelwe umlilo wegasi ewoteleni eHavana e-Cuba. Abacisha umlilo labahlenga abantu basebenze ubusuku bonke ukukhupha izidumbu ebezigqitshelwe ngemva kokudilika kwaliwetela. Ngengelitshiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi uBusibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Sihlaziya udaba lwe-transport. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande ngokungamukela ehlelweni.
Ngaphandle kokuthi uhulumende avumele imichova inqe engabhalisanga kuZupco ukuthi isebenze, kuyini okunye obona kumele kulungiswe?
Ngibona ngani uhulumende wethu emnyakeni nje siyaphambili wehlulekile ukuthi athuthukise isector yona le e-transport. Singakhangela sibila emuva, i-transport sector ilokhu iguquka ingani iba ngcono. Siqala khonapho kwaqala kulamazubukho akudala ayehamba ngesikhathi esenela ukuthi adobhe abantu ngamalokithi ngamalokithi beyakhile ama-bus stop. Kwasekukhanya ukuthi hhayi amazubukho kawaseneli, kwaphuma kwangena ama-404 lawo achovisa eminyaka embalwanyana, kwaphuma kwangena amakhombi. Nxa sezikhangela-ke amanye amazwe, even yona i-South Africa yiyo ebesikopa kiyo indlela eyenza ngayo indaba ze-transport, isitshile siqalisa ukuphuma kwezamakhombi singena kubo-Gautrain singena kuma-metro city buses. Sesibuyela njalo kuzubukholwane samtshile emuva kulokuthi ngabe lathi sesifakani a city or a metro city kind of bus system esuka ngesikhathi ifike ngesikhathi, njalo sikwazi ukuthi khona abagada lawo mabhasi ba-protected njani, bathenga itikiti njani. Isitimela uhulumende asipha sona ngesidala esika-Smith esika-Rhodesia esichiya abantu khatshana, nxa usiyagada khona kumele uhambe no less than 3 kilometers ukuze ugade, njalo uphinde uyehlele khatshana ufike emsebenzini usukhathele. Kukanti umhlaba usuhamba ngama-fast bullet trains, ama-underground ground trains and so forth. So engingakutsho nje ukuthi uhulumende wethu ngani ucabange buyela emuva.
Sike sabona imfanekiso ebulenjini lapha etshengisa omunye umama donswa ehudulwa ngamadoda ukuthi angene ebhasini. Nxa ukhangele isehlakalo esinjalo ungathini wena?
Ubuhlungu okubhekane labo mama, kodwa bengayisibo bodwa abavulnerable ababhekane lobunzima lobo. Indaba oyidescribe-ayo iyaqhubeka isenzakala kakhulu ngoba ba-desperate ukuthi bagade bayefika emzini yabo beyogcina izimuli zabo. Kodwa mbuye ngicabangele abantwana abancane ikakhulu abangamankazana, ngicabangele abagogekileyo abahamba ngama-wheelchair abangaboniyo emehlweni, ngicabangele abagugileyo ababehamba mhlawumbe ezibhedlela kumbe bevela dinga into ezichechene edolobheni, ukuthi nxa belayina laphana belayinela uZupco for 5 hours umuntu omdala ulayina kuze kube nini. Umama lo esimbonileyo ungokuncane kwakhona, kukhulu kakhulu ubuhlungu obenzakalayo ku-transport system lay e-introduce nguhulumende. Yena uthi uyasisiza kanti hhayi usefake umama engcupheni enkalakatha kakhulu, ngoba khathesi umama enalwana uvela donswa ngabobaba bemngenisa ebhasini sebembambe bambamba umzimba wonke. Nxa esehla ibhasi le izikhathi eziningi usehla sokumnyama uyehlela khatshana ngoba phela iZupco kayingeni phakathi emayadini njengalokho kwakusenzwa yimchova yethu. Nxa esehla khonapho ulakho ukuhlangana lengozi yezigebenga ezingambamba zimdlwengule. Ngakho-ke kubuhlungu abantu ababhekana lakho ngenxa yomthetho lo ungacabangisisanga kuhle nguhulumende wethu.
Sike sezwa uhulumende esithi kulamabhasi asebuyile elizweni, ubona ungani kuyini okwenzakalayo njengoba sizwa abantu sithi amabhasi la awabonakali?
Sikwazi ukuthi kukaningi uhulumende sithi sebenze okuthile kodwa kungafinyelela ebantwini, kusho ukuthi kukhona ukapulayo khona ngale ezingeni lamandla. Yey, amabhasi siwabonile ku-TV amahla amhlophe, sibone futhi amakhulu lamakhulu awo kuthiwa asefikile, kodwa engakutshela khona ukuthi ungabuya ezitaladini zakobulawayo asoze uwabone bhodabhoda. Khuluma kanje ungahamba e-Papa Fields bayakutshela ukuthi kabala bhasi, ungahamba endaweni ezifana labo Benside, Hillside, Matopos Road kabala mabhasi. Bona laba abangela mabhasi yibo abagcina sebegada ama-private cars okuthiwa imshikashika, ibagcina sebegada wona leyo mchovo uhulumende athi kayifuni. Manje-ke nxa amabhasi lawa ayabesponsa wona ezindabeni kunyuzi ephinde engawafaki ebantwini, uthi bahambe ngani abantu benkosi? Lathi silezimota ngenxa yokuqansa kwefueli asenelisi ukuthi khona sihlale sithelile leyo fueli, lathi sesidinga leyo public transport. Ngakho-ke ngathi hhayi kukhona ubugwelegwele obukhona kuhulumende, kumele basenzele i-audit basiphumele egcekeni ukuthi amabhasi abuye emangaki, angaphi lawo mabhasi, asebenza njani, njalo hamba ama-routes waphi, ngoba eqinisweni thina kasiwaboni esebenza abantu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli ngaleli thuba eliphiweyo. Siyakhuleka ukuthi uhulumende wethu asizwe, asizwele, alungise lo monakalo we-transport yelizwe lethu.
Lo-ke bekungunkosikazi Busi Bhebhe olwela ilungelo labesifazane. Bebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetiroka, ingcwethi kwezokulima njalo elilunga lenhlanganiso yebulawayo Global Consortium. Usichasisela ngohlelo abalalo olokufundisa abantu ngokufuya imbuzi kanye lomhlangano ozayo.
Ngimusifiso Sifiso Ndlovu Akbetiroka. Mhlaka 25 May nge-Africa Day siyabe sile conference emayelana lokufuya imbuzi. Kunxuswa abantu bonke, obaba, omama, abatsha, esithi ngama-youth abasanda ukuqeda isikolo, abakhangelela ukuthi kambe kuyini abangakwenza ngempilo zabo. Ulendleko ezithize ukubana umuntu abe yingxenye yawo. Ekufundeni lokho kule mali emele zikhitshwe. Yikho okunye engifisayo ukuthi ngicele labo abenelisayo ukuthi mhlawumbe babhadalele izihlobo, ikakhulu ama-youth abangenelisiyo mhlawumbe ukukhipha izimali, babasponse babuye kulo umhlangano ukubana bazofunda mayelana nokugcina imbuzi, ukufuya imbuzi. Zibonakala ingani yizo eziphatha kuhle umzimba ukwedlula inyama yenkomo. Njalo siyakhuthaza ukuthi abantu babuye ngobuningi babo, ngoba kwesikhathi kunzima ukuthi wenze i-business uwedwa, kukanti lingaqoqana libambane, asithi libumbe kumbe i-cooperative kumbe i-trust kumbe i-business, kuyasebenze. Yikho okwenziwa yinhlanganiso yethu leyi okuthiwa yibulawayo Global Consortium. Yiyo ebumbe i-conference leyi. Ibulawayo Global Consortium yona iyi-business e-registwe e-UK. Injongo yayo yikukhuthaza abantu abahlala emazweni loba kungapi, eCanada, eAmerica, eUK, Australia. Ikhampani le incedisa labo bantu abahlala emazweni abalesifiso lothando lokufuya ekhaya. Yikho ke thina esisekhaya yithi esigcina izifuyo zalawo ama-investors ahlala emazweni.
Umhlangano lo uzabaphathisa ngani abantu, njalo ngobani abanxuswayo?
Abatsha bazathola ukufunda okutsha. Abasebevele sebeqalisile bengama-breeders be-experience bazathola ukugcwalisela lokhu abavele bekwazi, njalo labo bazashare kumbe bafundise abanye abafuna ukuqala lolu hlelo lokufuya imbuzi. Kungapheleli khonapha ku-conference okokuthi, you know, enyangeni ezintathu umnyaka stop amafoni, azibani ngahlangana lawe ku-conference laphana wathi uyathengisa imbuzi, hayi sengithole kuyiploti kwami, ngathola yini ezingu-10, ngathola yini ezingu-20, njalo njalo.
Abesifazana-ke liyabaphathisa njalo baphatheka yini kule imhlangano?
Omama labo banazo inhlelo zabo esibabekele zona, mhla we Pan African Women's Day, kodwa mhla we Africa Day sibiza wonke umuntu, obaba labo mama. Kodwa mama sizabe silayo eyabo i-special edition mhla we Pan African Women's Day.
Kulabo abafuna ukuphatheka kunhlelo zenu,
yeah, inumber ngu 0775 36 99 10 0775 36 99 10. Ku social media sikhona ku Facebook, la ku Instagram, Bulawayo Global Consortium, kule Facebook page, sile website njalo okuthiwa Bulawayo Global Consortium. Ibulembe Farm bengasidinga kule Facebook page yeBulembe Farm, njalo sikhona la ku Facebook. Yonke information ye-conference iyabe ikhona kuma-platforms wona lawa. Abanye nje bengasikhangela futhi kuleyinye i-platform okuthiwa yi-No Place Like Home, Matabeleland Returnees, eku-Facebook. No Place Like Home, Matabeleland Returnees, lakho siyabe siposta khona, sifaka i-information ye-conference yona.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sifiso Akbetorokwa uMandlovu esixoxelayo ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwama-by-elections olwedluleyo kukhomba ukuthi abantu sebediniwe ngebandla elibusayo leZANU-PF, kungakho bazayibhoqa kukhetho lomnyaka ozayo. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngesikhathi esifanayo kusasa.